hayi kuzobanzima baba kuchukuthi kulolu khetho lelo ngoba makathi sisasalo le nearly 2 years ukuthi kuma elections so uqala ukuba no violence njengale kuchukuthi siyafayela sesikhathlesana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla athe esuthi azimiselanga ukuba le tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile so amabandla afuna ukusebenza ubudlwangudlwangu kakhulu ibandlela ibusayo singazi le bandla eliphisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandlela ibusayo kathi ke lalo eliphisayo alikho msulwa la kakhulu kwezinye indawo so kuzoba nzima ukuthi mase kukhetha sosondela sosoba seduzane awunisebenza vota.
Ye, mnumzana Ngwenya, wena ubona njani ungasikhangelo sokwenzakele?
Ya, aphelokwe kachesti nje angizabane ngibe sithi khona umkhankaso singasiqalisi kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu be-izizalwane zezimbabwe zilokuhlupheka okuningi kakhulu abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-FDC laba lezi mali zakhona akula ibandlela elibusayo kuyaxatshanwa phakathi kwezanu umnotho welizwe kawumanga kuhle so yikho ngibona ngathi okwakhathesi ngiye abantu bengakhuluma abakhathi lokhu nje kuyatshengisela nje ukuthi ye akwabi nokuqhuba kwengqondo mayelana i-violence kwamudlwangu kodwa asike sithi kuzakwenzakala ngoba asikangeni.
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye, kungaba njalo baba ngoba iqiniso ikhona ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni so ma sebethola ibandla eliphikisayo ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu so ma besethuka bazorejectha ngokwenza ubudlwangudlwangu bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini bano ngoba bayazi ma i-MDC ingafika emakhaya abantu bemakhaya ma bengayithandi i-MDC bayivotele i-ZANU PF kuyabe kuphele ngayo ngoba yona igcile emakhaya so i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisa indlela engayisiyo and they are not baconvince abantu basebenzisa udlame of which into embi kakhulu kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi i-MDC ikhampeni emakhaya.
Ye, mnumzana Ngwenya, ngibuye kuwe. Wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe. Ukubona njani wena
phela? Ah, phela siyazi ukuthi singaze sinanzelele ama-electoral management bodies ama-entities aqondane lokhetho ozek singaze sinanzelele i-public media i-ZBC amakolotsha izinduna kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kulutshwane ngenxa yokuthi bona vele bayabathetindawo bayazi ukuthi singazisiye ekhethweni bayabonaedade bayatshintsha izithelo zokhona ama-result ye bengabe behlowa lengozi amawazi lapha amasevi bengabe beyitshengisela ukwethuka kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso opresident lama-structures e-ZANU PF vele bayazi nalabana labo uthiwenga labo sibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasoze beyithuke kakhulu kodwa ye bengathi bayacwayicwayisa kodwa kuabethusa.
Ye, mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho oluzayo lungahamba njani ikakhulu ngazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye, amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo kodwa lokhana angiboni ukuthi kungatshintsha usekelo lukachamisa analo ebantwini bakhe ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu suka kukhetho oludlule luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye so lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance bonathi ibandla likachamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kutshontshela kwe-ZANU PF dilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF vele ngayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe izek upriscilla Shigumba uyasa bahlale phansi labantu bezanube sebeqoqa khona ukuqila esingakutsho ukuthi engxenye okwakhathesi njengoba ujaha lowo wakwafika eZambia watshelwa nje izindlela ezingasetshenziswa ukuthi bazilungisise ngibona ngathi ngoba phela antho siyazi ukuthi kula ama-indwa nama-polling station bebebhayiza nje ama-police station abaningi bebengayikhona so ama-numbers akhona ayebe emaningi kuzahlupha ukuthi iZanu-PF iqine kodwa ukuqoba MDC alliance kayinqobi ngoba inqobile iyabe inqoba ngoba iZanu-PF iyabe ilenhloni bethi saba ukugqila